isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 Nhlangula 2019 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalujwane abavote izolo ukhetho lokudinga ukansila ekaDoma.
Ukwakhethi sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiyeni njengona laba abafuna ukuhlangotwa kwi-switch-aji.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
We will charge 70% interest on issues like just a funeral aids.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizimusi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalwa sisoke silisize.
Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa.
Wena wendlu!
Imeseji enonikeza abantu bakithi zayo. Azo ukuthi banengozi banomuntu ozohlanganisa isizwe sathi ngithi
lingakuthwala uhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi kumele amabandla ezombusazwe akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bevote njalo bengalwi ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso le ithi ikhathazwa ngokwenzakale eKaDoma Central lapho kwenziwe khona ukhetho lwe-by-election izolo lokudinga ukansila kaWard 2. Izesni ithi udlakela oluqhamuke kulelo khetho luveza ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezokhetho njalo lokuvota. Unkosikazi Sorai Chiwara we-MTC Alliance nguye unqobe kukhetho lolu lapho athole amavoti phose afika amakhulu ayisitshiyangalombili 782. Obencintisana layo ekubandla leZANU-PF uMnumzana Lloyd Nyasha Nyambo uthole amavoti afika phose amakhulu amane 381. Indawo le yayingaphansi kukamnumzana Michael Gore, umkankosikazi Chiwara. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akumangalisi ukuthi kuvote abantu abalujwane nxa kuqhathaniswa lanyakenye kukhetho olufanayo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Charles Nyoni othi lokhu kwenziwa ukuthi abantu kabasathembi kukhetho eZimbabwe.
Ayisesendaba yama-by-election kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zasekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi ke sekusitshengisa nje kusegcekele ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiyeni njengona laba abafuna ukuhlangotwa kwi-switch-aji. Abaningi kuphela kabaselani nakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola bemile elayinini besithi bafuna ukuvota. Laba abalutshwani yibo abantu ababe lothando sibili olwendaba zamaphathi abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanyana?
Kusitshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abaselalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akula lutho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ye, ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki. Nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe nethemba kuzeki kuwachinja sibili. But okwakathesi ngokuma kwezinto njalo lapho sivela khona lapho esiya khona uZulu kanakuhlemba nje njalo uyakwazi ukuthi kuvota yikuvota nje kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.
Umnumzana Charles Nyoni yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseHarare. Kusenjalo kulabantu abathi bamangaliswe yikubona umnumzana Nelson Jamisa lo mnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe bekhulumisana besesigodlweni seBhilitane eHarare. Umfanekiso wababili laba usugcwele indawo eziningi ebulenjini bokuxhumana kulabanye abathi uJamisa bekungamelanga akhulumisane lo Moyo edilini leli. Bathi akwenzileyo kufana lokuthengisa ibandla le-MDC elithi lahluthunelwa impumelo yokhetho nyakenye ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaJamisa, ukuthi achasisele uZulu ngomhlangano lo.
Hayi, asiqale ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini, kathi abantu xabe ngathi kuthiwa kulo muntu osethengisile. UPresident Jamisa ule mvumo ayiphiwa yiNational Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela iy'nhlelo ze-MDC. UPresident Jamisa ule authority yokwenza akufunayo ngalolo daba. Ngakho mbona ngani abantu bayaphambanisa nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwinto engenzakala ngokuqala lokho. Owesibili ngokuthi uPresident Jamisa uchilo yena ngwakho ukuthi ube lomhlangano akade emenywe kuwo ngama-ambassador kuhlanganisa ambassador weBritain. Abantu labancabe bebiza abantu emhlanganweni kakakutshela ukuthi omunye uzabe khona ngubani ngokunjalo. Nxa uPresident Jamisa seqalise ama-talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho. Okwakhathesi uphumele egcekeni uyotshela abantu ukuthi ubebiziwe emhlanganweni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma lesiphathamandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili kambe ukuthi khona kuyani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili.
Hayi, ubengakhulumisani lesiphathamandla akukhanyanga angikwazi abantu ngabe bethatha kuphi ubeseduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo yikho lokho okwenzakalayo lokho okunye mbone ngani abantu babesephonga udwebe emzila lapho abathanda khona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa umkhokheli webandla le-MDC sixoxela eseBhilitane. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana sebetshele izithunywa zikahulumende ukuthi abafisi ukusungula amabhizimusi ekhaya ngenxa yomumo omubi kwezenotho ekhaya. Intethele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano izolo ukukhanga abadabuka eZimbabwe ukuba bavule amabhizimusi ekhaya obuqoqwe isigodlo seZimbabwe kwele Botswana kabazange betshaye inja befihla umphini njengoba bakubeke sobala ukuthi kabafuni ukuyavula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yokwenzakala elizweni labo. Bathi ukuyavula amabhizimusi ekhaya kufana lokuthatha imali beyithela emgodini ongelamkhawulo. Omunye okubhizimusi ye-insurance, umnumzana Paul Chitate uthi kakaze abone ilizwe lemthetho kwezokuvula ibhizimusi elifana leZimbabwe.
We were charged 70% interest on issues like just a funeral case.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizimusi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize. Ngiyalitshela kunzima ukuthi usungule ibhizimusi eZimbabwe.
It's a nightmare to do business in Zimbabwe.
Omunye okhulume emhlanganweni lo okhangela ukubhizimusi lokulima uthi udaniswa imithetho ekhona eZimbabwe ngakho ke akukhwabitheki ukuvula ibhizimusi ekhaya.
Short lived because at the end she showed us
ukuthaba kami kuqunyiwe lapho ngibona okade ekhuluma lo omele uhulumende isitshengisa ibizo lomuntu oyedwa kanye nenombolo yomuntu oyedwa okumele sithintane layo. Kohle kwangitshengisa lokhu ukuthi kutsho ukuthi konke okwenzakalayo kubekwe emuntwini oyedwa nje.
Omunye njalo utshele umhlangano lo ukuthi walahlekelwa imali eningi ezama ukuthengisa amafutha ezimota. Uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi iZimbabwe ivuliwe kawuhambelani lokwenzakala elizweni.
My question to Arab Desert is, what guarantee
are they giving me as an investor?
Umbuzo wami kubhanga leZimbabwe ukuthi liza ngiphathisa njani njengomuntu ofuna ukuvula ibhizimusi. Ngoba kulomkambo omnyama wokutshintsha imali. Labana abantu abatshintsha imali ezitaladeni abalandleko eziningi. Okumele babe lakho nje izicathulo zokubaleka amasebe botho.
Umnumzana Stanley Ncube ongene lomhlangano uthi ulethemba lokuthi umlayezo ophuma ebantwini uzafinyelela indlebe zikaMnangagwa. Uthi okuba kuthabelayo ukuthi kulesithembiso sokuthi okunye kuzalungisa kunyanga ezisithupha ezizayo.
Kulisayo ukuthi ama-officials kahulumeni banike i-commitment ukuthi within 6 months ama-issues aqondane leZimra eborder konke kuzabe sokulungisiwe. Siyakujabulela lokho.
Uhulumende kade ethumele isiphathamandla kusuka kungatsha esijeniwe esifana lozokwethelelala i-tourism, iZimtrade, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezokulima kanye lozokwenjiwa i-mining. Unobhala kugatsha olubona ngezethekele kweleZimbabwe, umnumzana Monesu Munoda wafa uthi izikhalazo zonke zizahanjiswa kungatsha eziphathelene nalezi zikhalazo ukuze kuqale ukulungiswa lapho ungabe kuwonakele khona. NginguMartini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Omanje ake sizwe esibhathelane lezabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Muzi Wandile Ndube osandukhethwa ukuba ngummeli welizwe leZimbabwe kuhlelo lweInnovation Labs Schools. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunayo ngimayelana lohlelo lweInnovation Labs Schools Project.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. I-Innovation Labs Schools luhlelo oluqaliswe yisizalwane saseBelgium umbalisi uCohen Timas encedisana lesizalwane saseAmerika esifundo esikhangele ngezezinyamazana lezemvelo uDr. Jane Goodall. Laba ababili basungule uhlelo lweInnovation Labs Schools bekhangelele ukuthi bafundise abantwana besikolo ngama-Sustainable Development Goals. Lapho okuzabe kufundiswa khona abantwana ama-Sustainable Development Goals agoqela ukuthi singalwisana kanjani nendlala, sifundisane ukuthi siphile kahle kanjani okuthiwa i-good health and well-being, njalo sincedisane ekufundiseneni labantwana ukuthi babe lokufunda okulohlonzi oluphezulu okuthiwa i-quality education, lokuncedisana ukuthi abantu abesifazana bathole amathuba afananayo kumbe emsebenzini nendaweni ezijiyeneyo. Uhlelo lwe-Innovation Lab Schools lujonge ukuthi lukhuthaze abafundi ukuthi baqakathekise izifundo ze-science, technology, engineering, arts and maths, engakuthi yi-STEAM. Sikhanele ukuthi sibe labantwana abafundela i-science, sibe labodokotela ngenxa yokuthi sebefunde ama-subjects agoqela o-biology, physics, labo-chemistry. Sibe labantwana abazaqhubekisa phambili ukwanda kolwazi lwe-technology, benelise ukusebenzisa ama-computer, benelise lokusebenzisa ubulembu i-internet. Sibe labantwana abazafundela engineering, bakhangele ezamagetsi.
Dube, ngiyebale ebulenjini bokuxhumana ukuthi likhangela ukusebenzisa ama-SDG. Awusichazisele ngamafishane ukuthi nxa sixoxisana ngama-SDG sixoxisana ngani?
Nxa sikhuluma ngama-Sustainable Development Goals sikhuluma ngenhlelo eziphathisa abantu ukuthi baphathiseke okwesikhathi eside, kungabi yilutho oluzabancedisa khonapho nje luhle liphelele khonapho. ngasikhangele ngokuthi uphathisa njani ukuthuthukiseni kwabafundi, sikhangele ukuthi abafundi nxa sebefunde lama sustainable development goals baphathise ukuthola uhlonzi lwezemfundo, ukuthi labo abenelisayo abaphiweyo academically benelise ukuthi bengaqeda esikolo, benelise ukuthi baqhubeke phambili ngemfundo yabo, bengaqhubeka ngemfundo yabo, sibe labantu abakhaliphileyo abazenza ukuthi bakhe imisebenzi, babe ngabantu abaziqhatshayo.
Njengoba usukhethwe ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lolu, ubona ngani uzasebenzisa isikhundla sakho kanjani?
Ngikhangelele ukuthi ngisebenze labantu abatsha, labafundi, ukuthi baxhumane labakwamanye amazwe, bafundisane ngeze-science, technology, engineering, maths, le-arts, kuthi lokho abayebekufundile kwamanye amazwe bakusebenze lapha elizweni. Ngikhangelele ukuthi kube lamathuba okuthi abantwana balapha eZimbabwe bavakatshile kwamanye amazwe bayebona ukuthi baphila njani, bafunde ngolwazi abalalo, ukuthi nxa sebefundile baphenduke bazokwabela abanye, bathuthukise ilizwe lethu leZimbabwe.
Hayi Moses, kuzwile kahle. Qhiba uhlelo utshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lohlelo lolu kumele bayephi?
Abafisa ukuxhumana lathi sikhona ebulenjini, iwebsite yethu www.innovationsdglab.com. Ngiyabonga, libe lelanga elihle.
Hayi siyabonga mnumzana. Lapho uZulukandaba besixoxa lo mnumzana Muziwandile Dube, ongisakhulayo osanda ukukhethwa ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lwe-Innovation Lab Schools. Amhlophe Butaz, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, mzwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe okwamanje ke wothi sizwe untungameli Nkomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu, esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalithwane nje, sizabala ivesi ka-1-4 bale-ke ku-19 kusiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe, sizintandane asinababa, omame bangabafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19, wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezulwaneni ngezulwane, usikhohlelwane kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya, yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngaloko okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu, nako konke silako kusengokwethwe ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yise, uthi omama sebefana labafelokazi. Impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise, nempilo elikhulu enzima kakhulu. Aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali. Lokho ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa. Ingabe avela kuNkulunkulu kumbe lapha emadolobheni kumbe kungaphi amanzi ayathengwa. Izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi. Nasikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizo inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho. Abantu badubekile, abantu badutywa izinto eziningi, kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina. Ngoba nanxa sekunzima sekunje, singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo, abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe, kuyaze kube nini sidubeka kangaka. Sizakwenzani ngempilo zethu lezi ezilukhuni kangaka? Kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane. Kasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade. Athi uJeremiya, Nkulunkulu sibuyisele kuwe, siya kubuya. Laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badube ungakanani. Bazibone ubuntandane, bazibone ukuswela. Ingabe yini abayiswelayo? Bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimbantu wabami, uza kusamukela neenhlupho zethu. uNkulunkulu angasikhohlwa, uNkulunkulu asinike amandla, uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona. Ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo, khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe. Sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa, angasithiyi, angasifulatheli, kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe, simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane. Bazalwana abathandekayo, ithemba alihlale kithi, ubunzima bedlula, umusa kaNkulunkulu kawedluli.
Kuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke baba Thixo, obunjalo izolo nanamhlanje naphakade. Uyayazi impilo yethu, uyakwazi ukuswela kwethu, uyakwazi ukudubeka kwethu, uyazazi izoloyiso zethu. Sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho Nkulunkulu. Okuthula ahlale lathi ngamonye ngamonye. Sicela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyazibongela lami lapho ke baba Nkomo labalaleli.
Lo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyabonga ke Ntungameli Nkomo le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos libe nguthikile obhanqa lelemanika Diamonds emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumelo yeminye imidlalo. Tel 1-0 Black Rhinos 2, Wange 1 Triangle United 2, Mushowane Stars 1 Bulawayo Chiefs 2. Ye kumenjalo ke kwezemidlalo. Ye ke sesingena kwezamasiko. Ubulelani loPhengula Khumalo wakhethwa umdeni wakoKhumalo ukuthi athathe ubukhosi benkosi uloPhengula kaMzilikazi kaMatshobana Khumalo. Izolo uqhube imbizo yabadabuka kweleZimbabwe eJohannesburg kweleSouth Africa lapho azethule khona okwakuqala. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngamafutshane.
Nangamabutho enkosi uBulelani loPhengula Khumalo abekuba ehaya lokusina ngesikhathi efika eBerea Park lapho aqube khona umhlangano wakhe loZulu.
Wena wenjo! Hanuma, 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 Hanuma,
Ubulelando pengla kumalo utshela umbuthano lo ukuthi njengenkosi yabo uzenza konke ukuvikela umthwakazi kukho konke okuhlupa uZulu.
Imessage enonikeza abantu bayithi zayo bazi ukuthi banenkosi banomuntu ozohlanganisa isizwe sanjengithi banomuntu ozobavikela kwizinto eziningi ezenzekayo manje ukuhlanganisa abantu sibe yimpuma sibe yingxenye ney'nkinga zabantu bakithi.
Uthe kusemqoka kuye ngamaqhinga okuphucula umthwakazi ukuze kuqedwe indlala, ukusweleka kwemisebenzi lezinye izinto ezihlupha okwamanje.
Silungisa amahlelo ukuthi silwele indaba yabanakithi on a day to day basis. Asilale ebusuku. Indaba yethu kunivikela. Sifuna ukuphuhlisa isizwe sakithi at every level, be it from agricultural to ukuthi abantu bathole ama-grants. Namanje ngisebenza ne-UN ukuthi sibe nama-projects on the ground, be it solar, be it renewable energies nje in general, ukuthi abantu babe no-grants emakhaya. A basic need like water as well.
Induna indaba zinduna uNhlanhla Yamangwe ndiweni layo bekona kulumbuthano nobanje inkulumo zakhe emavingeni adluleyo zimlethele udlakela lwabathile ebandleni lezanu PF zaqubula amahlebezo ukuthi kungenzeka suswe kulesi sikhundla. UNdiweni uthi akekho umuntu ozombala umlomo nxa sekufika endabeni zokulwela umthwakazi.
Libona ngani siyadlala yini? Libona ngani izinto zilula yini? Makhosikazi, nxa ubaba engavuki elele ethebhuqa kuthutsha ingozi leyi, ake limkhahlele nje kancane, limvuse kancane.
Umnumzana Junior Ngwenya ovela amaphisa ngomunye wamakhulu abantu abebethabe bemazite ngokubona inkosi uNobhengula.
Ngizizwa ngile dlabuzane kakhulu inkosi engalophi okanjube okanobhengula iqanda lengonya elafukanyela ekholoni lise lavela lamtethe bantwini balo sithi thina hhayi onke umthwakazi awusondele nasi inkosi yena ifikile asipheni amandla lokuyisekela kukhokhe kwenzayo yonke imizamo eyenzayo.
Kodwa-ke abanye bathi balokhu belo mbuzo ukuthi kahle kahle yiphi inkosi yoqobo komthwakazi njengoba bakhona abanye labo abalesicoco esifanayo. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Ngakuhlukani wothi sikhangele ngamafutshane indaba ezikhokhela namhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukhansela edolobheni lekadoma. Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala ekwele Botswana bathi ngasingafiki isikhathi sokuvula amabhizimusi ekhaya. Inkosi uBulelani Lobhengula kamzilikazi Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamanje olivalelisayo ngo-Kips Dube. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.